Amakansila namalunga edale lephalamende bathi bazasebenza gadalala ukuthi impilo zabanye babo abanguntanga zithuthuke ngesikhathi bekhona ezikhundleni lezi okweminyaka emihlanu elandelayo. Omunye wabasho njalo ngumnumzana Eric Gono omela ilobhengula magwegwe kobulawayo webandla eliphikisayo ele-CCC.
Wa products of election that was never free, never fair, never credible. Kodwa ke nxa sisiya lapho eParliament we are going there to fight for isipace sabasakhulayo. We are going there to amplify our voices, our ma-youth abayibo abaphuma bayavota ngobuningi babo. We are going to do ama-consultation forums amaningi kakhulu. Sinikeza ontanga ithuba lokuthi besitsheleke ukuthi iwaphi ama-issues abafunayo ukuthi siyewalela phezulu.
Unkosikazi Thathenda Mavethera, ummeli weChikomba West edale lephalamende engowezanu-PF njalo owanikezwa isikhundla sokuba ngumphathintambo wogatsha olubona ngezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ICT, uthi laye uzafuqa ukuba imithetho ephakamisa intsha ilolongwe.
When we concluded the last parliament,
kulemthetho ethile elokwenza labatha engenisa ngoba yimithetho esebenzisekayo elizweni eyasungula kudala ephalamende eledlulele. Mina ngizazama ukuthi le mithetho efana le-youth bill ikhangelisise ngokuphangisa ukuze abatsha bethole okulingana labo ngokusemthethweni.
Osakhulayo okubandla le-Movement for Democratic Change, ibandla elingenelisanga ukuzuza untanga owanqobayo kumbe bani owebandla leli, unkosikazi Caroline Moyo uthi isifiso sakhe ukuthi ontanga abakhethwayo bekufake mgceke ukuthi isiqinti sabasakhulayo siqakathekile.
Ngiyazi ukuthi kukhona okuningi abakuthembisa abantu and ezinye zezithembiso zabo abatozi bekwazi ukuzifezekisa. Lokho siyakwazi but besifisa ukuthi leben kwaze bakwazi ukuthi bathi uku-advocatela ontanga ukuthi lathi sikwazi ukuphila ngcono, sikwazi ukuthi sibe recognized.
Umbono lo usekelwa ngomunye olwela amalungelo abasakhulayo laye enguntanga uGifford Mlaudi odabuka eGweru.
Yes, bangenile abasakhulayo labo but remember ukuthi bazabe besebenza under system ekhona. Lapho yikho kuzaba le nkinga khona ngoba kuleminye imithetho ifuna ukulolongwa ukuze iphathe kuhle abasakhulayo. Ukuyilungisisa lokho kuthatha isikhathi eside.
Wengeze uGifford ethi bafuna uncedo amakhansila namalungu edale lephalamende abangabontanga.
Abadala abangamakhansila labameli bedale lephalamende kumele benike uncedo laba abatsha abasanda kungena. Bona ontanga bakhona kumele bethakazelele ukufundiswa ukuze bephangise ukubona ukuthi zenziwa njani izinto. Baningi abasakhulayo elizweni abavule amehlo abomvu befuna ukumelwa yilabo abasezikhundleni.
Ingcweti ecubungula indaba zabasakhulayo unkosikazi Mendi Manyathela wasePlumtree yena uxwayisa laba bameli ukuthi bebekwazi abakulandileyo ephalamende lakumakhansili.
Yikho vele esasikufuna ukuthi sithole inani labasakhulayo elikhulu ezikhundleni. Ngingabaxwayisa ngisithi liyakwazi elasithembisa khona, sizabe selikhumbuza ukuthi ligcwalisise. Lingakhohlwa lapho elivela khona selithathuza ubunandi obubuya ngama-ofisi enu. Kuthi njalo abanye benu abakathathi lokuthathwa zibambeni bafana lamankazana lingasetshenziswa yilaba abasebekwazi ukuthi liqutshwa njani ipalamende lekansili.
Loba ikhomisheni ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ingakethuli inani labasakhulayo abanqobayo ukukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo, ezinye inhlanganiso ezibona ngezokhetho zisebenza zizimele zithi lo nyaka kulabasakhulayo abaningi abanqobe bathola izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende lokuba ngamakhansila. Kulezikhundla eziningi njalo ezatholiswa abasakhulayo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.